namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemndeni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akhetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje ziyiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sisuke zahlala ngazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthola ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha egwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela. So uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa la mafanzi abo aba-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqathanisa lezinye izifuyo. Akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yoku-maintain umnotho. So uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi okungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona isubonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hhayi lapha kuyahlutshekwa kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi leziya zifuyo babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele. Kumanje sebesenza ne-butter trade yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukuthi bayisele abantwana baze ukuthi baphile khona lokho okuncane bayakwazi ukuthi baziphilise. Usisi ka-advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise uma ngabe sesihlangabezana nesomiso. Usuphi esihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi leseyi njengokuthi abantu bangabe bene-project or ukwazi ukusebenzisa esimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole ama-doses i-injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni olurayithi.
Ingxube isekuwe nkosikazi Akhetorokwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bahle baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla ekuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi kungaseqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika imbuzi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana labo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilusen okule-proten engani ithe gaga hayi izinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlela uyakwanisa ukuvuna okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona o-banana grass o-sunflower amabele lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma ibhizinisi yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezisiza lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lobo ke siqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usunakho ukudla sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe ziyinkomo zakho kumbe kungabe ziyinkukhu zakho.
Lowo ngunkosikazi Sifiso Akhetorokwa ingcweti kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.